into eqalabekelwe ngohulumende yile uhulumende kumele alungise umumo lendlela yokuthi osomabhizinisi bayenze umsebenzi wabo webhizinisi okuvusa umkhonomi ukwenzela into zihambe into yonke ivuke iqonde. Pho-ke lo mbuso okababa uMnangagwa ungene ngenjongo enjalo yokuthi ona asivuleni silungise sicente siwenze kube lula ukuthi kumbe ngubani lobani ofuna ukwenza ibhizinisi athole kusenzeka kulula kungela phakathi kwakho into eziningi ezihluphayo njalo ubugwelegwele bungani buqunyiwe wakwenza konke lokhu uhulumende kaba uMnangagwa. Ingqobe zasesihlala ke kithi mina lawo ukuthi pho thina siyenzani ukuthi into le ibe ngcono. So kukhanya ngathi thina manje yithi esesibulalana sodwa ngenxa yobuhwaba, ngenxa yemimoya emibi engayisiyo, ngenxa yezizathu ezinye futhi ezithiyethiyeneyo ezingaselani zokuthi ngabe sonke sesikhangele ukuthi ona sivuse umkhonomi wezwi lethu, sivuselele izinto into ziye phambili.
Mnumzana Ndlovu uyamuzwa ubaba Choma uthi uhulumende wenza konke okufaneleyo, abantu yibo abazibulalayo, yibo ababulala umnotho welizwe.
Ye ngihleke ngingahleki, ngiyamuzwa kaThuma lapho mzukulu wami akhuluma ngakho abakuzamayo ke lo mongameli wakhe uMnangagwa ikuthi ibhurugwe seligugile selilethenezi umntu eligqoka lidabuke ezihlalweni lapho afake isigamba, nxa efake isigamba ngaphansi lapha lidubuka afake esinye, eceleni lapho edoleni lidubuka afake esinye isigamba. Ayisiyo solution. I-solution ukuthi uyengena esitolo uthenge elinye ibhulugwe ngoba leli selidlulelwe isikhathi. Ilizwe leZimbabwe lifuna i-administration entsha engela corruption ekwaziyo ekwenzayo. I-ZANU-PF phela nxa sikhuluma ngokudilika komnotho sikhuluma ngabo, asikhulumi ngelinye ibandla. Ukuthi Second Republic kufana lami namhla ngigqoke iyembe emhlophe, sasa ngigqoke luhlaza, sengisithi angisenguye Ndlovu, sengitshintshile ngoba ngitshintshe iyembe. I-system konke ukucabanga kwami kulokho kufanana. I-ZANU-PF i-economy bayibulala belomgabe bendawonye, abasiniya kathesi kuhulumende kuhlanganisela yena-ke ongumongameli uMnangagwa ebengumsekeli kamgabe, ebengu-senior minister e-Trans Briefcase kamgabe kusukela ngabo-1798 khona ngale. Bakubulele bendawonye, yikho asoze bakwanise kukuvuselela. Lelo liqiniso leli litshele liphumayo. Okwesibili, intengo yezinto yempahla yama-services idetermina yi-market. Akufakwa mthetho ukuthi hayi kathesi kakube nje, kathesi kakube nje, hayi ababuye RBZ bazolayinela i-forex. Iyalayinelwa amaviki kumbe kuzokuphela inyanga igaraji lilayinile linga-allocatwanga. Izimota ziyashona zilayinile ifuel zingayitholi. Bezokusiba khona abanye abayithengiswa nge-forex. Ukuze sithi ke lami ke mana ngithengise nge-forex umzethi ngitholeke ifuel ingatshoni ngilayinile ngiyenelise ukuthi ngisebenze. Ilizwe kalisebenzi ngama-freebies ukuthi hayi mana sikudingela i-forex hayi. Ikhonomi kumele izirane yona ngokwayo. Lokho kutshengisela ukwehluleka kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF igudu kakhulu entweni zokuriga ukhetho, but ikhonomi ukuyiriga kuyabehlula. Yikho thina sithe kumele baphume ke kungene abanye phela labo babonakale. Akungeni i-MDC ike isebenze abantu babone ngoba kuyangena isikhathi esincane ngohulumende womanyano loka-2009.
Mnumzana Choma uyamuzwa ubaba Ndlovu ukhuluma ngesikhathi sika-2009 lapho okwaba lo hulumende wenkazatho khona, hayi umumo waba muhle elizweni. Kuyini okuhluphayo kanti ukuthi ubaba uMnangagwa akhulumisane lo Chamisa njengokukhuthaza kwabantu abaningi?
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho waze wakhuluma specifically sikini wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile ubana buya singene sisebenze ndawonye ngoba lawe unje ulakho okukhulu ozakudlala lapha elizweni lethu eleZimbabwe ukuthi kuye phambili. Umbuso womanyano lwana o-GNU usebenza ngokuthi amazwe wonke la ayevele esivalele phandle avuleka aqala ukubisa imali elizweni leZimbabwe. Yiyo i-solution efunakalayo la ezilakathethi khona. Kulokuthi sidonselane sishiyale sishiyale silimaza abantu. Ufuze ngabe sesifike esibangeni sokuthi ona sonke siyabuya. Yabona ukwehluleka kwelizwe kathethi akusakusekithi ukubela ukwehluleka kumbe okwenzathi kwezi njengokuthi okamali mami lapha no. Sokutshengisa lokuthi mina lawe lo mali mami endiyana siyenzani esibangeni esokuvuselela ilizwe lakithi.
Babu Ndlovu akuyiphethe ngamafitshane.
Njengemdisi thina izanu p f nangagawarobha kukhetho lo kazangawini. Nxa yena eqinisile ethanda abantwana bezimbabwe kavume ukuthi hayi bakithi busanini thamisa kumbe ami-invite ngoba uyakhuluma ukuthi ngingasebenza lo muntu wonke kodwa ukukhuluma phela i-rhetoric kukhuluma lokhuyani useke wambiza formally na ukuthi ngicela ubuye lapha Chamisa sezokhuluma siqondisise lokhu lalokho na olamandla okukwenza khona lokho ngumnankakho yaso Chamisa. UChamisa I've always said is ready ukuthi akhulumisane lo mnankagwa into ilegitimacy leyi ilungisiswe. The ball is in ZANU-PF's court. Umnankagwa kambize officially formally uChamisa bahambe beyilungisisa ukuthi nsa kwe-election balungisise umnotho welizwe. Amazwi kaChuma ngiyawathanda sibili ayakha ngifisa ukuthi nga uyawatshela ilida yakhe ngumnankagwa iwathathe lawo mazwi biza uChamisa kulungisisa ilizwe.